Isahluko 20. Imvuselelo enkulu kwezokholo. Imvuselelo enkulu ngaphansi kokutshunyayelwa kodaba lokuza kukaKristu masinyane ivezwe sobala emazwini wesiprofethi anikwa isithunywa sakuqala encwadini kaSambulo 14. Isithunywa sibonakala siphapha emkhathini silevangeli elingapheliyo ukulitshumayela kwabakhileyo emhlabeni kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu. Sathi ngelizwi elikhulu, mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. Sambulo 14 verse 6 lo 7. GC 355.1. Ngesizathu sokuthi kuvezwe njengokuthi ingilosi yabonakala ithwele lolu daba lusobala ukuthi isixwayiso lesi sibalulekile. Ngokuba nsulwa langenkazimulo njalo lamandla besithunywa sasezulwini, ukuhlakanipha kwasezulwini kubone kufanele ukuthi kusetshenziswe isimo esiphakemeyo esimele umsebenzi ozafezwa ludaba lolu kanye lamandla njalo lenkazimulo eyayizahamba lalo. Njalo lokuphapha kwesithunywa emkhathini lelizwi lenkazimulo eyayizahamba lalo. Njalo lokuphapha kwesithunywa emkhathini lelizwi eliphakemeyo okulethwa ngayo isixwayiso lesi. Njalo lokuhamba kwaso kubo bonke abakhileyo emhlabeni kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu kuletha ubufakazi besiqhubu kanye lokuthi udaba lolu luzafinyelela ezizweni zonke. GC 355.2. Udaba lolu ngokwalo luveza ukukhanya mayelana lesikhathi lapho lokhu okuza kwenzakala ngaso. Kuvezwe njengokuthi udaba lolu luyingxenye yevangeli elingapheliyo. Njalo lumemezela ukuvulwa komsebenzi wokwahlulela. Udaba losindiso selwatshunyayelwa kusukusela endulo. Kodwa udaba lolu luyingxenye yevangeli elizatshunyayelwa kuphela ngensuku zokugcina. Ngoba yikho lapho kuphela okwakuzaba liqiniso ukuthi ihola lokwahlulela laselifikile. Amazwi wesiprofita achaza izehlakalo ezimbalwa ezazizalandela kusiyafika ekusungulweni lokwahlulela. Lokhu kuliqiniso ikakhulu encwadini kaDanyeli. Kodwa ingxenye yesiprofethi lesi ekhuluma ngensuku zokugcina, uDanyeli watshelwa ukuthi ayivale kuze kuyefika isikhathi sokugcina. Ngaphandle kuphela sesifike esikhathini lesi, udaba lolu olukhuluma ngokwahlulela lwalungeke luhanjiswe lweyame ekugcwalisekeni kwesiprofithi. Kodwa ngesikhathi sokugcina, uyatsho umprofethi, abanengi bazazula bayele lale lolwazi luzwakwanda. Daniel 12 verse 4, GC 355.3. Umpostoli uPaulo waxwayisa ibandla ukuthi lingakhangeleli ukuza kukaKristu ngensuku zakhe. Usuku lolu alungeke lufike kungakaveli ukuvukela uNkulunkulu kuqala. Njalo le ndoda yobubi ivezwe. 2 Thessalonica 3:2-3. Kwakungeke kwenzeke ukuthi kufike ukuyekethisa lokuhlamukela uNkulunkulu okwenzeka ngesikhathi eside lapho kwakubusa khona indoda yesono. Ngaleso sizathu sasingeke sikhangelele ukuza kwenkosi yethu. Indoda yesono, leyi ebizwa njalo ngokuthi iyimfihlo yobubi, indodana yokulahlwa njalo lo omubi, imele imbuso wabopapa. Njengoba kuveziwe esiprofetini, wawuzabusa okweminyaka engu 1260. Isikhathi lesi saphela ngomnyaka ka-1798. Ukuza kukaKristu kwakungeke kwenzeke kungakafiki umnyaka lowo. UPawulo ugoqela ngesixwayiso sakhe amabandla wonke ayezaba khona kuze kuyefika umnyaka ka-1798. Kungemva kwesikhathi lesi lapho udaba lokuza kukaKristu olwaluzatshumayelwa khona. GC 356.1. Akuzange kube lodaba olunje olwatshunyayelelwa endulo. UPawuli njengoba sesibonile kazange atshumayele ngokuza kukaKristu. Wakhomba abazalwane bakhe esikhathini esasikhatshana lapho uKristu ayeza kuza khona. Abavuseleli labo abazange batshumayele ngakho. UMartin Luther wabeka isikhathi sokwahlulela eminyakeni engamakhulu amathathu ayeza kuza kusukela esikhathini ayephila kiso. Kodwa kusukusela ngomnyaka ka-1798, okwesikhatshana emzini yezihlobo. Kodwa ngemva kwesikhatshana bamxotsha ngoba besithi wayengumhlamuki. Njalo eseyedwa engelamali wazidingela eyakhe indlela phakathi kwabantu ayengabazi. Wahamba endaweni ezehlukeneyo ebala ngokuzimisela njalo ezinakekela ngokufundisa ulimi lwesiHebheru. Ngenxa yendosela yombalisi owayekhonza ebandleni laseRoma, wathunganyelwa ukuthi amukele inkolo yamaRoma njalo wazimisela ukuthi abe ngumvangeli ebantwini bakibo. Ngenxa yenhloso leyi, wahamba ngemva kweminyaka ethile wayaqhubeka ngemfundo yakhe esikolo esaseRoma. Lapho ukujwayela kwakhe ukucabangisisa izinto nxa ekhuluma kwabangela ukuthi bambone njengomhlamuki. Waqala ukulwisana lezenzo zebandla zokuncindezela wabafundisi abantu ukuthi kwakumele kube lenguquko. Loba nje ekuqaleni wayeyamukelwe kahle ngabathungameli bebandla. Ngemva kwesikhatshana wakhishwa ebandleni. Ngaphansi kwelihlo lebandla wahamba endaweni ezitshiyeneyo. Kwaze kwaba sobala ukuthi wayengeke aguqulwe abe yisigqili sebandla. Wabeka njengomuntu owayengeke aphenduke bamyekela ukuthi ahambe lapho ayethanda khona. Wasuka waye elizweni laseNgilandi, waqala ukukhonza ebandleni laseNgilandi. Ngemva kweminyaka emibili yokubala, ngomnyaka ka-1821, waqala umsebenzi wakhe. GC 358.1. Loba nje uWolfe wamukela iqiniso lokuza kukaKristu kwakuqala njengendoda yosizi njalo owayejwayele ubuhlungu. Wananzelela ukuthi amazwi wesiprofethi ayeveza ngokucaca okufananayo ukuza kwakhe kwesibili ngamandla langobukhosi. Nxa wayezama ukuthungamela abantu bakibo kuJesu waseNazaretha njengalowo owayethenjisiwe, njalo lokuba khona ekubuyeni kwakhe kwakuqala, lapho ayezehlise khona njengomnikelo wezono zabantu bonke. Wabafundisa njalo ngokuza kwakhe njengenkosi lomkhululi. GC 358.2. UJesu waseNazaretha uMesiya weqiniso, izandla nenyawo zakhe abazibethelayo, yena owayelethwa njengemvana emhlatshelweni, owayeyindoda yosizi, njalo owayesazi ubuhlungu, lo owathi ngemva kokuthi amandla wokubusa esesusiwe koJuda, njalo lamandla wokubeka imithetho esesusiwe enyaweni zakhe, weza ngokokuqala, uzakuza njalo ngokwesibili emayezini wezulu, njalo ngelizwi lengilosi ephakemeyo. Joseph Wolff, Researches and Missionary Labors, page 62. Njalo uzakuma phezu kwentaba yase-Olivethi, njalo ukubusa lokhuyana owakunikwe u-Adamu phezu kwezidalwa zonke, njalo akulahlayo ngemva kokona. Genesis 1 verse 26. Genesis 3 verse 17. Uzaphiwa uJesu. Uzaba yinkosi yomhlaba wonke. Ukukhala lokububula kwendalo kuzaphela. Kodwa ingoma zokudumisa lokubonga zizezwakala. Nxa uJesu esiza ngobukhosi bukaYise, lengilosi ezingcwele, abangcwele abafileyo baza kuvuswa kuqala. 1 Thessalonike 4 verse 16, 1 Korinthe 15 verse 32. Lokhu yikho lokhu amaKristu akubiza uvuko lwakuqala. Ngemva kwalokho iyazama. Inyamazana zizaguqulwa isimo sazo, njalo zithambe phambi kaJesu. Isaiah 11 verse 6 to 9. Amahubo 8. Kuzaba khona ukuthula emhlabeni wonke. Journal of the Reverend Joseph Wolfer, pages 378 and 379. Inkosi iza kukhangela emhlabeni ngokwesibili ithi, khangela kuhle kakhulu. Abide, page 294, GC 359.1. UWolf wayekholwa ukuthi ukuza kwenkosi kwase kusondele. Incazelo yesiprofethi esasikhuluma ngesikhathi efinyelela kuyo, laye yaphelela eminyakeni embalwa eyayihambelana laleyo eyayitholwe nguMayila. Kulabo ababekhuluma amazwi eBhayibhile athi, lolo suku alwaziwa loba nguphi umuntu. Besisho ukuthi abantu ngeke bazi lutho ngokuphathelene lokusondela kokuza kwakhe. UWolf waphendula wathi, inkosi yethu yatsho na ukuthi usuku lehola ngeke lwaziwe na? Ngasinikanga yini izibonakaliso zesikhathi? Ukwenzela ukuthi sibone ukuza kwakhe ngendlela efanayo esazingayo ngokusondela kwehlobo nxa sibona isihlahla somkhiwa sihluma na. Mateyu 24 verse 32. Asingeke sazi isikhathi ngesikhathi esifananayo enguye osiqonqosela ukuthi sibale incwadi kaDanyeli. Hatshi ukuyibala kuphela, kodwa ukuthi siyizwisise na. Njalo encwadini efananayo ekaDaniel, lapho okukhulunywa ngokuthi amazwi lawo kwakumele avalwe kuze kuyefika isikhathi sokugcina. Lokhu yikho abantu ababekukholwa ngesikhathi sakhe. Njalo lokuthi abanengi bazazula bayele lale. Lesi yisitsho sesiHebheru esikhuluma ngokulandela izikhathi nokucabangisisa ngesikhathi. Lolwazi mayelana lesikhathi lesi lwaluzwa kwanda. Daniel 12 verse 4. Ngaphandle kwalokho, Inkosi yethu ayifisi ukutsho lokhu, ukuthi ukusondela kwesikhathi ngeke kwazakale, kodwa ukuthi akula muntu owazi usuku lwakhona lehola qha. Ukhulume okwaneleyo mayelana lalokhu abantu abazayenelisa ukubakwazi ngokukhangela izibonakaliso zokuza kwakhe, esenzela ukuthi asenze silungiselele ukuza kwakhe, njengoNoah nxa wayesakha umkhumbi. Wolf Researches and Missionary Labors, pages 404 and 405, GC 359.2. Nxa wayebhala mayelana lendlela eyayijwayelekile eyokuchasisa iBhayibhili, uWolf wathi, iningi lebandla lamaKristu selasuka ekulandeleni umutsho weBhayibhili osobala, njalo lamukela indlela eyenza kube nzima esetshenziswa yinkolo yesiJuda. Abakholwa ukuthi intokozo yabantu ezayo izabunjwa yikundiza emkhathini kuphela, njalo bakholwa ukuthi nxa befunda ngamaJuda kumele bezwisisise ngabezizwe kuqala, njalo nxa befunda ngeJerusalema kumele bazwisise ngebandla, njalo nxa kukhulunywa ngomhlaba kuthiwa umkhathi, njalo ukuthi bazwisise ngokuza kukaKristu kumele baqale bazwisise ukuhamba kwenhlanganiso zabatshumayeli emhlabeni, njalo ukuya entabeni yendlu yenkosi kuchaza ixuku eliphakemeyo labantu bewisile. Journal of the Reverend Joseph Wolf, page 96, GC 360.1. Phakathi kweminyaka engamatshumi amabili lane kusukisela eminyakeni ka-1821 kusiya ku-1845, uWolf wahamba endaweni eziningi e-Afrika, lapho avakatshela ilizwe laseGibhithe njalo lase-Abyssinia kuzwekazi lase-Asia. Wafika endaweni yasePalestine, eSyriel, ePersia, eBokhara njalo lase-India. Wavakatshela njalo ilizwe lase-Amerika. Ehambeni lwakhe lolu watshumayela esihlengeni sase-Saint Helena. Wafika edolobheni lase-New York ngenyanga kaMncwabakazi ngomnyaka ka-1837. Njalo ngemva kokutshumayela edolobheni leli, wadlulela edolobheni lase-Philadelphia lase-Baltimore. Ekugcineni wadlulela edolobheni lase-Washington. Lapha uthi mayelana lodaba olwalethwa nguJohane Quincy Adams, owayeke waba ngumongameli welizwe ePhalamende, lapho ababenginika khona imvuzo yokusebenzisa indlu yasePhalamende njengendawo yokutshumayela khona. Lapho engakhuluma khona labantu ngosuku lweSabatha, ngazizwa ngiphakanyisiwe ngoba wonke amalunga ePhalamende ayekhona, njalo lo Bishop waseVirginia kanye labathungameli, njalo lezwekazi laseWashington. Ithuba elifananayo ngalinikwa njalo yiPhalamende yaseNew Jersey lasePennsylvania, Ilvania, lapho engatshumayela ngalokho engangikutholile ngisase-Asia mayelana lokubusa kukaJesu Kristu, Abide, pages 398 and 399, GC 360.2. uWolf wahambela indawo eziningi lapho okwakulabantu abayingozi engelasithembiso sokuvikelwa ngamazwe ase-Europe. Wadlula ebunzimeni obukhulu njalo ehanqwe zingozi eziningi. Wadlula phakathi kwendlala, wathengiswa njengesigqili njalo kathathu wagwetshelwa ukufa. Kwezinye izikhathi wayelokuhlaselwa yiziphulamthetho. Kwezinye izikhathi wayephosa afe ngenxa yokuswela amanzi okunatha. Ngolunye usuku bamthathela impahla zonke. Kwadingeka ukuthi ahambe ibanga elide kakhulu ngenyawo edlula entabeni. Ungqwaqwane uwela ebusweni bakhe lasenyaweni zakhe. GC 361.1. Nxa babemxwayisa ngokuhamba kwakhe engelasikhathi phakathi kwabantu ababengelabuntu, waphendula ngokuthi wayelezikhali lomthandazo lokuzimisela ukusebenzela uKristu njalo lesibindi sokuthi wayezamsiza. Nginikiwe njalo uthando lukaNkulunkulu njalo ngilomakhelwana enhliziyweni yami njalo leBhayibhili lisesandleni sami. W.H.D. Adams, In Perils of It, page 192. Wayehlala ethwele iBhayibhili elalilotshwe ngolimi lwesikhiwa lolwesiHebheru lapho ayehamba khona. Nxa wayekhuluma ngohambo lwakhe lokugcina wathi, ngagcina iBhayibhili livuliwe ezandleni zami. Ngezwa sengathi amandla ami ayesegwalweni lolu, njalo lokuthi amandla walo ayeza ngixhasa. Abide, page 201, GC 361.2. Ngale indlela wenelisa ukuqhubeka ngomsebenzi wakhe kwaze kwafika ithuba lapho udaba lokwahlulela olwaseluthwalelwe endaweni eziningi zomhlaba. Phakathi kwamaJuda, lama-Turks, lama-Persians, lama-Hindu, njalo lakwezinye izizwe lapho abatshiyela ilizwi likaNkulunkulu elalibhalwe ngendimi ezehlukeneyo ebatshumayeza ngokuza kukaMesiya. GC 361.3. Nxa wayehambele endaweni yaseBokhara wathola imfundiso zokuza kwenkosi masinyane ikholwa ngabantu ababehlala kule indawo ababengayakhelananga lamazwe amakhulu ayelolwazi ngoJesu. Abantu bohlobo lwama-Arabhu ababehlala elizweni laseYemen wabhala ngawo esithi balogwalo abalubiza ngokuthi yisira oluchaza ngokuza kukaKristu njalo lokubusa kwakhe ngobukhosi. Njalo balindele ukuthi kube lezehlakalo ezinkulu ngomnyaka ka-1840. Journal of Reverend Joseph Wolfe, page 377. Elizweni laseYemen ngahlala okwensuku eziyisithupha labantwana bakaRechab abanathi iwayini, abahlanyela lesivini, abahlanyela lentanga, njalo behlala emathendeni, njalo bekhumbula uJonadabi wasendulo, indodana kaRechab. Njalo ngathola phakathi kwabo abantwana base-Israyeli abenzalo kaDani, ababelindele njengabantwana bakaRechab ukuza kukaMesiya emayezini asezulwini. Abide, page 389, GC 361.4. Inkolo efanayo yafunyanwa ngomunye wabachumayeli endaweni yaseTatari. Umpristi wohlanga lwamathatha wabuza umchumayeli umbuzo mayelana lokuthi uKristu wayezabuya nini. Nxa umchumayeli wayephendula esithi wayengazi lutho mayelana lalokho, umpristi wabonakala emangele kakhulu ngokuswela ulwazi lwalowo owayezibiza umfundisi weBhayibhili. njalo wamtshela yena lokhu ayekukholwa ukuthi uKristu wayezabuya ngomnyaka ka-1844, GC 362.1. Udaba lokuza kukaKristu lwaqala ukutshumayelwa kusukela ngomnyaka ka-1826 elizweni laseNgilandi. Iqula labantu ababetshumayela ngokuza kwakhe alizange libe selingene lalabo ababese-America. Isikhathi esithile sokuza kwakhe asizange sifundiswe kule indawo. Kodwa iqiniso elimqoka lokuza kwakhe masinyane ngamandla njalo lobukhosi latshunyayelwa endaweni eziningi. Njalo alitshunyayelwanga kuphela phambi kwalabo ababengakholwa kuphela. UMaurand Brock, omunye wabalobi baseNgilandi, uyaveza ukuthi kwakulabatshumayeli abafika amakhulu ayisikhombisa ababephuma ebandleni laseNgilandi ababetshumayela ngevangeli lombuso. Indaba ekhuluma ngomnyaka ka-1844 ngesikhathi sokuza kwenkosi yatshunyayelwa lakwamanye amazwe aseBritain. Incwadi ezazikhuluma ngokuza kukaKristu ezazivela e-America zafinyelela elizweni laseNgilandi. Njalo ngomnyaka ka-1842 uRobert Winter, owayengowohlanga lwamangisi ngokuzalwa, owayemukela inkolo yokuza kukaKristu elizweni lase-America, wabuyela elizweni lakibo waqala ukutshumayela ngokuza kwenkosi. Abantu abanengi babambana laye emsebenzini lowo, njalo udaba lokwahlulela kwatshunyayelwa endaweni eziningi zaseNgilandi, GC 362.2. Endaweni yaseSouth America, phakathi kwabantu ababengathambanga njalo ababelandela imfundiso yamapristi, uLachuza owayedabuka elizweni laseSpain njalo engomunye wenhlanganiso yamaJesuit, wenelisa ukuthola iBhayibheli njalo ngale indlela wamukela iqiniso mayelana lokuza kukaKristu okwasekusondele. Nxa wayesizwa umlando wokunika udaba lolu, kodwa efisa ukuthi angajeziswa ngabathungameli baseRoma, waqala ukubhala ngalokhu ayekukholwa ngaphansi kwebizo elithi Rabbi Ben Ezra, ezibeka njengomJuda owayephendukile. ULachuz waphila ngo kungakafiki umnyaka ka-1800, kodwa ugwalo lwakhe lwafinyelela elizweni laseNgilandi ngomnyaka ka-1825 njalo laphendulelwa elimini lwesiNgisi. Ukufika kwalo kwasiza ukujulisa ukuthakazelela iqiniso owasebukhona elizweni laseNgilandi mayelana lokuza kwesibili, GC 363.1. Elizweni laseGermany imfundiso leyi yayike yatshunyayelwa eminyakeni eyayedlule nguBenjel, owayengumfundisi webandla laseLutheran, yena owayengumqeqetshi ophakemeyo lomfundi weBhayibhili. Wathi eqeda imfundo zakhe uBenjel, wayezinikele ukuthi afunde ngezeBhayibhili. Lapho ayenelisa ukujulisa ulwazi ayelalo lokusukela ekukhuleni kwakhe, njengabanye abantu abatsha ababethanda ukucabangisisa, wayeke wahlupheka ngenxa yokuthandabuza njalo lobunzima obabuphathelene lezinto zenkolo. Njalo uyatsho ngokudabuka ngemitshoko eminengi eyahlaba inhliziyo yakhe njalo yenza ukuthi ubutsha bakhe bube nzima. Ngemva kokuba lilunga lenhlanganiso yase-Wartenberg, waqala ukumela amalungelo abantu kwezenkolo. Nxa wayephakamisa amalungelo ebandla, wayengummeli wokuthi amalungelo wonke kwakumele anikwe bonke ababeziwa begqilazekile. Ngokuphathelene lomzwangedwa, babelelungelo lokusuka ebandleni. Umphumela omuhle wemfundiso yakhe ulokhu usekhona edolobheni lakibo. GC 363.2. Kwakuphakathi kwesikhathi lapho ayelungiselela khona intshumayelo eyayitholakala encwadini kaSambulo 21. Lapho ukukhanya okumayelana lokuza kukaKristu okwesibili okwangena engqondweni kaBenjel. Amazwi esiprofethi atholakala encwadini kaSambulo avuleka phambi kwakhe ngendlela eyayingakaze yenzeke. Ngemva kokunanzelela ukuqakatheka kwamazwi lawa lezehlakalo ezazizakwenzakala, wagcwala ukwesaba okwabangela ukuthi ayekele okwesikhatshana ukucabanga ngodaba lolu. Phambi kwabantu nxa wayetshumayela iqiniso leli, leza kuye ngamandla njalo lokucaca okukhulu. Kusukela lapha wazimisela ukuthi wayezachitha sonke isikhathi sakhe ebala ngesiprofethi, ikakhulu lesi esasikhuluma ngokuphela komhlaba. Njalo masinya wayefika ekukholweni ukuthi ukuza kukaKristu kwesibili kwasekusondele. Umnyaka afinyelela kuwo njengalapha, lokhu okwakuza kwenzakala khona wawuseduze lalowo umayila afinyelela kuwo ngokuhamba kwesikhathi. GC 363.3. Imibhalo kaBenjel isifinyelele indawo eziningi ezilandela inkolo yesiKristu. Imbono yakhe mayelana lesiprofethi yamukelwa ngabantu abaningi edolobheni lakibo elaseWattenberg. Njalo kancane kwezinye indawo zelizwe laseGermany, iqula labantu ababechumayela ngokuza kukaJesu laqhubeka ngemva kokufa kwakhe. Udaba lolu lwenzakala elizweni laseGermany ngesikhathi esifananayo lakwezinye indawo. Abanye abemukela imfundiso leyi bathuthela elizweni laseRussia, lapho abafika bakha khona. Njalo ukholo lokuza kukaKristu kwesibili lulokho elusekhona emabandleni amaningi elizwe leli. GC 364.1. Ukukhanya lokhu kwafinyelela njalo amazwe aseFrance laseSwitzerland, edolobheni laseGeneva, lapho uFaren loCalvin ababehambise khona iqiniso lemfundiso yemvuselelo. UGausen watshumayela udaba lokuza kwesibili. Nxa wayesengumfundi esikolo, uGausen wayehlangane lomoya wokululaza owawugcwele emazweni wonke waseYurophu ngaphambi kokufika komnyaka ka-1800. Njalo wathi eqala umsebenzi wokuba ngumfundisi, wayengazi lutho ngenkolo yeqiniso, kodwa wayegcwele ukuthandabuza. Ebutsheni bakhe wayeqale ukujabulela ukufunda ngesiprofethi. Ngemva kokufunda ugwalo lwesibili olwalubhalwe nguRolin, wathakazelela isahluko sesibili sencwadi kaDaniel, njalo wamangaliswa yindlela izehlakalo ezazichazwe lapha ezagcwaliseka ngokuphelela. Nxa wayelandela imbali, lapho kwakulobufakazi obubonisa ukuthi iBhayibhili laphefumulelwa nguNkulunkulu, lokhu kwaba yinsika yakhe ebunzimeni ahlangana labo phambili. Kwaba nzima ukuthi ahlale ebambelele emfundisweni yokululaza iqiniso. Njalo ngemva kokubala iBhayibheli njalo lokudingisisa ukukhanya, ngemva kwesikhatshana wathunganyelwa ekukholweni kweqiniso. GC 364.2. Nxa wayeqhubeka ehlolisisa amazwi esiprofethi, wafika ekukholweni ukuthi ukuza kukaKristu kwasekusondele. Wasuthiseka ngokuthi udaba lolu lwalubalulekile kakhulu, ngakho wafisa ukuthi alulethe phambi kwabantu. Kodwa imfundiso eyayijwayelekile eyokuthi amazwi esiprofethi ogwalo lukaDanyeli ayeyimfihlo engeke yazwisiseka. Yayingumgoqo omkhulu phambi kwakhe. Ekucineni wazimisela njengoFarao owayeze phambi kwakhe ekuchumayezeni abantu basedolobheni laseGeneva, ukuqala ngabantwana, elethemba lokuthi wayezasebenzisa bona ukufinyelela abazali babo. GC 364.3. Ngifisa ukuthi lokhu uzwisiseke. Akusikho ngenxa yesizathu sokuthi lokhu kuyinto engaqakathekanga, kodwa kungenxa yokuthi kubalulekile kakhulu. Owabangela ukuthi ngithathe lesi isinqumo sokuthi ngifundise abantwana. Ngangifisa ukuthi abantu bangizwe, njalo ngangilokwesaba ukuthi kwakungeke kube njalo nxa ngangiqala ngokufundisa abadala. Ngazimisela ngaleso sizathu ukuya ebantwaneni. Ngilokubuthanisa ixuku labantwana. Nxa inani labo lilokhe likhula. Nxa kubonakala ukuthi bayalalela, njalo bayajabulela, futhi bayakulangazelela. Lokuthi bayazwisisa njalo, bayenelisa ukuchazela abanye. Ngalesi qiniseko sokuthi masinyane ngizafinyelela elinye iqula. Njalo ngemva kwalokho abantu abadala bazananzelela ukuthi kubalulekile labo babuye bezolalela. Nxa lokhu sekwenzakele, umsebenzi uza kuya phambili. L. Gausen, Daniel the Prophet, Volume 2, Preface. GC 365.1. Icebo lakhe leli laphumelela. Nxa wayefundisa abantwana, abantu abadala labo babuya ukuthi bezolalela. Amabandla amaningi agcwala abantu ababezolalela. Phakathi kwabo kwakulamadoda alezikhundla eziphezulu njalo labafundileyo, kanye labezizwe ababethekelele idolobho laseGeneva. Ngale indlela udaba lolu lwathwalelwa kwezinye indawo. GC 365.2. Ngenxa yokuphumelela kwemizamo yakhe, uGausen waqala ukubhala phansi izifundo zakhe elethemba lokukhuthaza abantu ukuthi babale incwadi ezikhuluma ngesiprofethi phakathi kwamabandla ayekhuluma ulimi lwesiFrench. Ukubhala ingwalo ezilemfundo ezibhalelwe abantwana kuyimizamo yokukhuluma labadala abajwayele ukuyekela ukufunda ingwalo lezi ngaphansi kwenkolo yamanga yokuthi awazwisiseki. Kungenzeka njani ukuthi abe engazwisiseki, khona abantwabeni besenelisa ukuwazwisisa na? Ngangilesifiso esikhulu sokuchaza amazwi esiprofethi ayejwayelekile phakathi kwabantu bakithi nxa kwakusenzeka. Akukho okunye esingakufunda engibona ngathi kuphendula isidingeko sezikhathi esiphila kuzo ngcono. Kungenxa yokuzwisisa lokhu okuzabangela ukuthi silungele isikhathi sokuhlupheka esesisondele, njalo sikhangele futhi silindele uJesu Kristu. GC 365.3. Lo manje wayengomunye wabachumayeli abadumileyo njalo abathandekayo elimini lwesiFrench. UGausen ngemva kwesikhatshana wakhishwa esikhundleni sokuba ngumfundisi. Icala elikhulu abambeka lona kwakuyikuthi kulokuthi alandele ugwalo lwebandla olwalungela kukholwa phakathi njalo olululaza amaqiniso amqoka. Wayesebenzisa iBhayibhile ekufundiseni kwakhe abantu abatsha. Ngemva kwalokho waqala ukuba ngumbalisi esikolweni sabafundisi. Ngesikhathi esifanayo ngosuku lwangesonto waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokufundisa abantwana ngeBhayibhile. Imisebenzi yakhe yokuchasisa isiprofethi layo yenza ukuthi abantu bafune ukumlalela. Kusukela esihlalweni sokuba ngumbalisi ophezulu lasekulobeni ingwalo njalo lasemsebenzini wakhe owayewuthanda kakhulu wokufundisa abantwana, waqhubeka okweminyaka eminingi edonsela abantu abaningi ekubaleni amazwi esiprofithi ayechaza ukuthi ukuza kukaJesu kwasekusondele. GC 366.1. Endaweni yaseScandinavia lakho udaba lokuza kwesibili olwalutshunyayelwa khona kwavuselelwa abantu abaningi abajabulela ukukuzwa lokhu. Abantu abaningi bavuswa ekulaleni kwabo lapho ababecabanga ukuthi babephephile, baqala ukuvula izono zabo njalo bacela ukuthethelelwa ngegama likaJesu Kristu. Kodwa abathungameli bebandla baphikisa bacela ukuthethelelwa ngegama likaJesu Kristu. Kodwa abathungameli bebandla baphikisa imfundiso leyi njalo ngenxa yendosela yabo abaningi ababechumayela udaba lolu baphoselwa emajele. Endaweni eziningi lapho abachumayeli benkosi ababethuliswe ngale indlela, uNkulunkulu wajabulela ukuthumela udaba lolu ngendlela eziyisimanga esebenzisa abantwana abancane. Njengoba iminyaka yabo yayimncane, imithetho yesizwe yayingelamandla okubabopha njalo wavunyelwa ukuthi bachumayele bangathuliswanga. GC 366.2. Abantu abamukela iqiniso leli ekuqaleni kwakuyilabo abaphansi njalo ababehlala endaweni eziphansi. Abantu babehlangana ezindlini zabachumayeli laba ukuthi bezokuzwa isixwayiso lesi. Abantwana laba ababechumayela ngokwabo babephuma ezindlini zabazali abaswelayo. Abanye babo babeleminyaka engaphansi kwesitshiyagalombili njalo nxa impilo zabo zazifakaza ukuthi babethanda umsindisi njalo babezama ukuphila impilo yokulandela imilayo kaNkulunkulu. Babebonisa ukuhlakanipha lamandla abonakala ebantwaneni abaleminyaka elingana leyabo. Nxa babesima phambi kwabantu kodwa kwakusobala ukuthi babefuqwa ngamandla adlula izipho zabo zenyama. Ukukhula kwabo lokuziphatha kwabo kwakuguquka njalo ngamandla amakhulu babekhuluma ngesixwayiso sokwahlulela okwasekusondele. Besebenzisa amazwi eBhayibhile besameni uNkulunkulu njalo mesabeni uNkulunkulu njalo limnike udumo ngoba ihola lokwahlulela kwakhe selifikile. Baveza izono zabantu bengavezi kuphela ububi lokungazithibi kodwa baveza ububi bokuthanda izinto zomhlaba njalo loku sehlela emuva njalo bexwayisa abalaleli babo ukuthi baphenduke masinyane ukuze bavalekele ulaka oluzayo. GC 366.3. Abantu balalela ngokuqhaqhazela. Umoya kaNkulunkulu othambisa inhliziyo wakhuluma labo. Abantu abaningi baqala ukubala imbalo zokuzimisela okutsha. Labo ababengazithibanga baqala ukuguquka. Abantu abaningi bachiya indlela zabo zokungalungi. Kwaba lenguquko enkulu kakhulu okwabangela ukuthi labafundisi bebandla bavume ukuthi lo kwakungumsebenzi kaNkulunkulu. GC 367.1. Kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi indaba ezimnandi zokuza kukaKristu zifinyelele amazwe waseScandinavia. Njalo nxa amazwe enceku zakhe ayesethulisiwe, wathela umoya wakhe ebantwaneni ukwenzela ukuthi umsebenzi ufezeke. Nxa uJesu wayesesondela emzini waseJerusalema ehanqwe lixuku labantu elalihlabela njalo lithwele ingatsha zelala, besitsho ukuthi wayeyindodana kaDavida, abaFarisi ngenxa yomona bamtshela ukuthi abathulise. Kodwa uJesu wabaphendula ngokuthi lokhu kwakukhomba ukugcwaliseka kwamazwi esiprofethi. Njalo nxa labo laba babengathula, amatshe ayezakhala endaweni yabo. Abantu ngokwethuselwa ngabaphrista bathula ukuhlabela kwabo nxa babengena eJerusalema. Kodwa abantwana phakathi kwethempeli ngemva kwalokhu baqhubeka ngengoma leyi njalo bethwele ingatsha ezifananayo. Bakhala bethi, "Hosana kuye indodana kaDavida." Mateyu 21:8-16. Nxa abaFarisi basebethukuthele bathi kuye, "Uyabezwa na ukuthi bathini?" UJesu wabaphendula wathi, "Yebo. Kalifundanga yini ukuthi emlonyeni wezingane lowabamunyayo uvezile ukudumisa okupheleleyo? Njengoba uNkulunkulu wasebenzisa abantwana ngesikhathi sokuza kukaKristu owokuqala, ngokufanayo wasebenzisa abantwana ukuhambisa udaba lokuza kwakhe kwesibili. Ilizwi likaNkulunkulu kumele ligcwaliseke ukwenzela ukuthi ukuhanjiswa kodaba lokuza komsindisi ngokwesibili lufinyelele abantu bonke, lendimi zonke, kanye lamazwe onke. GC 367.2. UWilliam Mailer labanye ayesebenza labo kwanikwa umlando wokuchumayela udaba lolu elizweni lase-America. Ilizwi leli lava yinziki yemvuselelo leyi eyaba khona. Kwakulapha lapho isiprofiti sesithunywa sakuqala esagcwaliseka khona ngamandla amakhulu ukwedlula kwezinye indawo. Imbhalo kaMailer labanye bakhe yafinyelela endaweni ezikhatshana. Kuzo zonke indawo abachumayeli ababefinyelele khona, indaba zokuza kukaKristu zahanjiswa lapho. Endaweni zonke kwagcwala udaba lwemvangeli elinaphakade. Mesabeni uNkulunkulu, limkhonze, ngoba ihola lokwehlulela kwakhe selifikile. GC 368.1. Ubufakazi bamazwi esiprofiti ayebonakala ngesikhathi ayekhomba ukuthi ukuza kukaKristu kwakuzaba ngomnyaka ka-1844 agcwale engqondweni zabantu. Nxa udaba lolu lwalufinyelela amadolobho ngokulandelana kwawo. Abantu endaweni zonke bavuselelwa. Abantu abaningi bakholwa ukuthi incazelo eyayimayelana lesikhathi sokuza kukaKristu yayiqondile. Njalo babeka ubumina eceleni. Bamukela iqiniso ngentokozo enkulu. Abanye abafundisi babeka phansi imbono yabo lezikhundla. Bachiya imholo yabo lamabandla abo. Bahlanganyela labanye bechumayela ngokuza kukaJesu. Babebalutshwane kodwa abafundisi abamukela imfundiso leyi. Ngakho ke umsebenzi lo wawusezandleni zamalunga ebandla. Endaweni eziningi. Abalimi bachiya amasimu abo. Labakhi imisebenzi yabo. Labantu abafundileyo bachiya izikhundla zabo. Kodwa lo base kwakunjalo inani lezisebenzi laliphansi ukwedlula umsebenzi owawuphambi kwabo. Isimo sebandla elalise lahlekelwe yibungcwele bukaNkulunkulu lomhlaba owawuphezu kokubi kwabekwa umlando enhliziyweni zabelusi abaqotho. Njalo bazimisela ngenhliziyo zabo zonke ukusebenza nzima. Nokuhlupheka belenjongo yokubizela abantu bonke ekuvumeni izono ukuze basindiswe. Loba nje babelwiswa nguSathane, umsebenzi waqhubekela phambili. Njalo iqiniso mayelana lokuza kukaJesu lamukelwa zinkulungwane eziningi zabantu. GC 368.2. Kuzo zonke indawo kwezwakala amazwi weqiniso exwayisa izoni. Kungakhethelekile ukuthi babengamalunga ebandla kumbe abantu bomhlaba. Ukuthi babalekele ulaka oluzayo. NjengoJohane umbhapathizi wahamba phambi kukaJesu, abachumayeli babeka ihloka empandeni yesihlahla. Njalo bancenga wonke umuntu ukuthi atshengise izithelo ezibonisa ukuphenduka. Ukuncenga kwabo kwakuhlukene kakhulu nxa kuqathaniswa lamazwi okuthula lokuphepha ayetshunyayelwa emabandleni amaningi. Njalo loba kuyiphi indawo udaba lolu olwalutshunyayelwa khona, abantu abaningi babephenduka. Amazwi acacileyo atholakala eBhayibhelini. Ayefithezelwa enhliziyweni ngumoya oyingcwele. Njalo abangela ukuthi abantu baqedisise ububi ababephila kiwo ezimpilweni zabo. Okwabangela ukuthi babe balutshwane abayala ukwamukela ukukhanya. Abantu ababengamaKristu ngebizo bavuseleleka, babona ingozi ababe kuyo. Bananzelela ukuwa kwabo, lokuthanda izinto zomhlaba, lokungakholwa, lokuziphakamisa, lobumina. Abantu abaningi badinga inkosi ngokuzehlisa, njalo lokuvuma izono zabo. Imicabango lezenzo zonke sebenzise ukubambelela ezintweni zomhlaba, bazibeka kumdali. Umoya kaNkulunkulu wabehlela, njalo ngenhliziyo ezibuthakathaka, njalo ezithobekileyo, bahlanganyela ekuletheni umkhosi othi, mesabeni uNkulunkulu, limdumise, ngoba ihola lokuthonisisa kwakhe selifikile. GC 369.1. Izono zabuza zibubula. Kuyini engakwenza ukuba ngisindiswe? Labo impilo zabo ezazigcwele ubugqili lobugovu bazimisela ukubuyisela konke ababekuthole ngobuqili. Bonke abathola ukuthula kuKristu bafisa ukubona abanye bethola isibusiso esifananayo. Inhliziyo zabazali zaphenduka zaba sebantwaneni babo. Lezabantwana zaba kubazali babo. Imigoqo yokuziphakamisa lokufela ngaphakathi yalahlelwa khatshana. Abantu bavuma izono zabo ngokuvela enhliziyweni. Njalo amalunga emuli asebenza nzima ukuthi izihlobo zabo zisindiswe. Ezikhathini eziningi kwakuzwakala amazwi okuncengela. Kuzo zonke indawo kwakugcwele abantu ababesehlungwini bencenga uNkulunkulu. Abanengi balwisana laye ubusuku bonke ngemikhuleko befuna isiqiniseko sokuthi izono zabo zazithethelelwe. Kumbe bencenga ukuthi izihlobo zabo labomakhelwane bephenduke. GC 369:22. Abantu abanengi kungakhathalekile izikhundla zabo bagcwala emhlanganweni yabantu ababemelele ukuza kukaKristu. Izinothi labaswelayo, abaphakemeyo labaphansi, ababephuma endaweni ezitshiyeneyo, belangazelela ukuzwa imfundiso yokuza kwesibili. INkosi yabamba umoya wokulwisana nxa inceku zayo zazichaza izizathu zokukholwa kwabo. Kwezinye izikhathi izitsha lezi zazibuthakathaka, kodwa umoya kaNkulunkulu wanika iqiniso lakhe amandla. Ubukhona bengilosi ezingcwele babuzwakala emhlanganweni leyi. Njalo abantu abanengi babephenduka nsuku zonke. Nxa ubufakazi bokuza kukaKristu babuphindwa-phindwa, amaxuku abantu amakhulu ayelalela ngokuthula besizwa amazwi lawa acolekileyo. Wabonakala sengathi izulu lomhlaba lase lisondelelana. Abadala labancane bezwa amandla kaNkulunkulu phezu kwabo. Abantu babebuyela emizini yabo begcwele ukudumisa endlebeni zabo. Njalo ingoma zenjabulo zazizwakala lasebusuku. Akukho owake wahamba emhlanganweni leyi ongakhohlwa izehlakalo ezazisiba lapha. GC 369:23. Ukutshunyayelwa kosuku lapho uKristu ayezabuya khona kwaletha ukuphikisana okukhulu okwavela ebantwini abahlukeneyo. Kusukela kubafundisi lamabandla kusiya ebantwini nje ababephila impilo yesono. Amazwi esiprofiti agcwaliseka. Kuqala yazini lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuzafika abahleka ulunya. Behamba ngezikhanuko zabo. Besithi, singaphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngoba sekulokhu obaba bafa, konke kubi kunjalo njengasekuqaleni kokudala. 2 Petro 3:3-4. Abantu abanengi ababesithi bathanda umsindisi bakhuluma ukuthi babengaphikisi imfundiso yokuza kwenkosi, kodwa babephikisa ukuthi abantu babeqamba usuku oluthile besithi uza kuza ngalo. Kodwa ilihlo likaNkulunkulu elibona okufihlakeleyo lalikhangele inhliziyo zabo. Babengafisi ukuzwa ngokuthi uKristu wayesiza ukuzokwahlulela umhlaba. Okwesikhathi eside babephila impilo yenceku ezingathembekanga. Imisebenzi yabo yayingeke imelane lokuhlolisiswa wenhliziyo owenziwa uNkulunkulu. Njalo babesesaba ukuhlangana lenkosi. NjengamaJuda ngezinsuku zokuza kukaKristu, kwakuqala babengalungelanga ukwamukela uJesu. Abazange bale kuphela ukulalela imfundiso yeBhayibheli esobala, kodwa bahleka ulunya labo ababelindele inkosi. USathane lengilosi zakhe bathokoza kakhulu, njalo bahleka phambi kobuso bukaKristu lengilosi zakhe, besithi abantu abazibiza ngokuthi bangamaKristu babengafuni ukuthi abuye. GC 370.1. Akula muntu owazi usuku kumbe ihola. Lawo kwakungamazwi ayejwayele ukusetshenziswa yilabo ababephike iqiniso lokuza kwakhe kwesibili. Umbhalo uthi, kodwa lolu suku laleso sikhathi kakho umuntu owaziyo ngaso, kanye lezithunywa zasezulwini, ngaphandle kukaBaba kuphela. Mateyu 24:36. Incazelo ecacileyo yomugca lowo yaphiwa yilabo ababetshumayela ngokuza kwenkosi, njalo le ndlela labo ababephikisa ababeyisebenzisa ngokungaqondanga yaveza phambi komuntu wonke. Amazwi lawa akhulunywa nguKristu phambi kwenkulumo yakhe abalayo labafundi entabeni yase-Oliveti nxa wayesephuma ethempelini ngokokugcina. Abafundi babebuza umbuzo, isibonelo sokuza kwakhe lesokuphela kwesikhathi sizaba nini? UJesu wabanika izibonelo njalo wathi, nxa libona zonke lezi izinto, yazini ukuthi sekusondele, sekusemnyango. Mateyu 24:3-33. Umusho kaKristu owodwa akumelanga usetshenziswe ukunyathezela omunye, loba nje kungela muntu owazi usuku loba ihola lokuza kwakhe. Siqonqoselwe njalo sikhangelelwe ukuthi sazi nxa sekuseduze. Siyafundiswa njalo ukuthi ukuphika isixwayiso sakhe njalo sale kumbe siyekele ukudinga ukwazi ngokusondela kokuza kwakhe. Lokhu kuzaba lomphumela omubi kithi, njengoba kwakukubi kulabo abaphila ngensuku zikaNowa, ababengazi ukuthi uzamcolo wayeza kuza nini. Njalo indatshana etholakala esahlukweni esifanayo eqathanisa abathembekileyo lenceku engathembekanga, njalo eletha umphumela omubi kulowo owathi enhliziyweni yakhe, inkosi yami isiphuzile ukubuya, iyabonisa indlela uKristu azakhangela njalo anike umvuzo labo azabathola bemlindele, njalo befundisa abanye ngokuza kwakhe, njalo lalabo abazakuphila lokhu. Ngakho-ke lindani, ibusisiwe leyo nceku okuza kuthi inkosi yayo nxa ifika iyifumane isenza njalo. Mateyu 24:42-46. Uma ungalindi, ngiza kuza kuwe njengesela. Kawusoze wasizwa isikhathi engiza kuza ngaso. Isambulo 3:3. GC 370.2. UPawuli ukhuluma ngequla labantu ukuza kukaKristu okuzafika kibo bengakulindelanga. Usuku lwenkosi luzafika njengesela ebusuku. Nxa besithi ukuthula lokuhlala kuhle. Kungkhona ukubhujiswa kuzabajuma njengomhelo ufikela wesifazana okhulelweyo. Asoze baphunyuke. Kodwa uyengeza ngalabo abazalalela isixwayiso somsindisi. Kodwa lina bazalwane, kalikho emnyameni. Ukuze lolu suku lulufice njengesela. Lina lonke lingabantwana bokukhanya. Abantwana bemini. Kasisibo abobusuku loba obomnyama. 1 Thessalonike 5:2-5. GC 371.1. Ngale indlela waboniswa ukuthi umbhalo awuniki imvumo yokuthi abantu bahlale besemnyameni mayelana lokusondela lokuza kukaKristu. Kodwa lawo ababedinge isizathu sokuphila iqiniso bavala indlebe zabo bangalaleli incazelo leyi. Njalo la mazwi athi akulamuntu owazi usuku loba ihola. Wona ayehlala esetshenziswa ngabantu abangakholwayo kanye labafundisi bamabandla. Nxa abantu basebevukile njalo sebeqala ukudingisisa ngendlela yosindiso, abafundisi bamabandla bema phakathi kwabo leqiniso. Behlose ukubalalisa ngokuletha ingcazelo yamanga mayelana lelizwi likaNkulunkulu. Amadoda angathembekanga okufanele akhangele izimvu zikaNkulunkulu abambisana izandla loSathane. Bekhala besithi, ukuthula, ukuthula. Khona uNkulunkulu engakhulumanga ukuthula. NjengamaFarisi ngezinsuku zikaKristu, abanengi bala ukungena embusweni ngokwabo. Njalo ababengena babavimbele. Igazi labantu laba lizabekwa ezandleni zabo. GC 372.1. Labo abazehlisayo njalo abazimiseleyo emabandleni baba ngabokuqala ukwamukela udaba lolu. Labo ababezivalela iBhayibhili benelisa ukubona ukuthi ingcazela eyayijwayelekile ebantwini bonke mayelana lesiprofethi yayingekho eBhayibhilini. Njalo kuyo yonke indawo abantu ababengathunganyelwa indosela yabathungameli bebandla lapho ababehlolisisa iBhayibhili ngokwalo. Imfundiso yokuza kukaJesu yayidinga kuphela ukuqathaniswa leBhayibhili ukuthi umuntu abone ukuthi yayivela ezulwini. GC 372.2. Abantu abanengi bahlukunyezwa ngabomakhelwane babo ababengakholwa. Ukwenzela ukuthi bagcine izikhundla zabo ebandleni, abanye bakhetha ukuthi bathule bengakhulumi ngethemba labo. Kodwa abanye bananzelela ukuthi ukulandela uNkulunkulu kwakubaqabela ukuthi bafihle iqiniso ayelibeke ezandleni zalo. Abantu abanengi bamiswa emabandleni kungela esinye isizathu ngaphandle kokuthi babekholwa ukuthi uKristu wayeseza kuza. Abaligugu amazwi omprofethi kulabo abakhetha ukuhlupheka ukholo lwabo athi, abafoweni abalizondayo abalixotsha ngenxa yebizo lami bathi, kayibe lodumo iNkosi ukuze sibone intokozo yenu. Kodwa ke yibo abazakuyangeka Isaiah 66 verse 5, GC 372.3. Izingilosi zikaNkulunkulu zazikhangele ngelihlo elibukhali zifuna ukubona umphumela wezixwayiso lesi. Nxa kwasekulokuphika isimemezelo lesi emabandleni amaningi, ingilosi zabuyela emuva zidangele. Kodwa kwakulabanye abaningi ababengakholwa, ababengakahlolwa mayelana neqiniso lokuza kwesibili. Abaningi babedukiswe ngabomnyeni babo, labafazi babo, labazali kanye labantwana, njalo bathunganyelwa ukuthi bakholwe ukuthi kwakuyisono ukulalela intshumayelo ezazisenziwa yilabo ababekholwa ukuthi usuku lokubuya kwenkosi lwaselusondele. Ingilosi zathunyelwa ukuthi zeluse abantu laba, ngoba okunye ukukhanya kwakuzalethwa phambi kwabo okwakuvela esihlalweni sikaNkulunkulu. GC 372.4. Ngokulangathelela okukhulu, labo ababemukele udaba lolu balindela ukuza komsindisi wabo. Isikhathi ababe khangelele ukumhlangabeza sasesisondele. Bahlangabeza ihola leli ngokuzotha okukhulu. Bathola ukuphumula ekukhulumeni lo Nkulunkulu owakumnandi emoyeni yabo, njalo belindele ukuthula owakuzakuza ngokwabo maduzane. Akekho loyedwa owadlula ethembeni leli ongakhohlwa amahola lawo abawachitha belindile. Sekusele amaviki ambalwa ukuthi usuku lolu lufike. Bachiya imisebenzi yabo yasemhlabeni bakhetha ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Abazalwane laba bachitha isikhathi sabo becubungula imicabango yonke lemizwa yabo sengathi kwakungabantu abagulela ukufa, njalo abasebesele lamahola amalutshwane ukuthi bavale amehlo abo bechiya umhlaba. Kwakungekho ukuthunga izembatho zokwenyuka, kodwa konke bezwa indingeko yobufakazi enhliziyweni zabo obokuthi babelungele ukuhlangana lomsindisi. Izembatho zabo ezimhlophe kwakuyikuhlambuluka kwenhliziyo. Izimo ezazihlanjululiwe esonweni ngegazi likaJesu Kristu sengathi bekulokhe kulomoya ofananayo kulabo abazibiza ngokuthi babengabalandeli bakaNkulunkulu. Okuhlolisisa inhliziyo njalo lokholo olufananayo. Ngabe babeqhubekile ngendlela efanayo bezehlisa phambi kwenkosi njalo beletha izicelo zabo phambi kwesihlalo somusa. Babezaba lohambo olujulileyo olwedlula lolo abalalo kathesi. Kunokukhuleka okuncane lokuvuma izono okuncane, njalo lokuswelakala kokukholwa okuphilayo okuchiya abanengi bengelamusa ophiwa ngokugcweleyo umsindisi wethu. GC 371.73.1. uNkulunkulu wayehlelile ukuthi uzahlola abantu bakhe. Isandla sakhe savala iphutha ababelenzile ekufundeni kwabo izikhathi ezimayelana lesiprofethi. Abatshumayeli bokuza kukaKristu abazange bananzelele iphutha leli, njalo alizange lifumanwe yilabo ababephikisa loba babengabantu abafundileyo. Iqula leli labafundileyo ngemva kwesikhathi lathi, ukuzwisisa kwenu isiprofethi kuqondile. Kukhona isehlakalo esesizakwenzakala. Kodwa asikho lokho, uMayila akutshoyo. Kutsho ukuthi umhlaba wonke uzaphenduka. Akutsho ukuthi ukuza kukaKristu. GC 273.2. Usuku ababecabanga ukuthi wayeza kuza ngalo lwadlula. UKristu kazange abuye ukuthi azohlenga abantu bakhe. Labo ababekholwe ngenhliziyo yabo yonke ukuthi uKristu wayeza kuza. Badlula ekudangaleni okukhulu. Loba kwakunjalo injongo kaNkulunkulu yagcwaliseka. Wayehlolisisa inhliziyo zalabo ababesithi balindele ukuza kwakhe. Kwakulabantu abaningi phakathi kwabo ababefuqwe kwesaba kuphela bengaphendukanga ngokuphelela. Ukukholwa kwabo kwakungabangelanga ukuthi inhliziyo zabo ziguquke loba impilo zabo. Nxa isehlakalo ababesilindele sesingenzakalanga, abantu laba bakhuluma ukuthi bona babengadangalanga. Ngoba babengazange bakholwa ukuthi uKristu wayeza kuza. Babengabokuqala ukuchothoza ubuhlungu balabo ababekholwa ngokweqiniso. GC 374.1. Kodwa uJesu lezithunywa zonke zezulu bakhangela ngothando lozwelo labo ababehlukumezekile njalo labathembekileyo kodwa ababedangele. Ngabe ingubo ehlukanisa umhlaba lezulu yayisusiwe. Ingilosi zazibonakala zisondelela labo ababebambelele kuNkulunkulu njalo zibavikela emabandleni kaSathane. GC 374.2.